Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela ku studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 8 kunhlangula 2022 nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje wonke wabangumphathi ntambo wendaba zezisebenzi unkosikazi Petronella Kagonye ufunyanwe inkantolo elecala lokweba amakhompyutha kahulumende angamachumi amabili. Obe ngomlovi odumileyo umnumzana Isaac Mpofu kanye lobe ngomgcinisihlalo webandla lezaphu umnumzana Mark Mbayiwa bangcwatshwe namuhla. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ukukhwela njalo kwentengo yamafutha ezimota kuveza ukuthi uhulumende we-ZANU-PF usehlulekile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba kamantshi namuhla ufumane owake waba ngumphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi unkosikazi Petronella Kagonye elecala lokuntshontsha imitshina yamakhompyutha engamachumi amabili ayephiwe isigaba sakhe esalilunga ledale lephalamende. Abachuchisi bathi ukagonye waphiwa amakhompyutha lawa lugatsha lukahulumende olwePost Telecommunications Regulatory Authority ukuthi awahambise ezikolo eGoromonzi kodwa wathatha wazisebenzisela. Umantshi uthe uzamethesa isigwebo kusasa njalo sikhuluma nje ukagonye uhle wavalelwa eChikurubi Maximum Prison. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yeTwitter ukuthi ukufunyanwa kukaKagonye elecala lokhu kuveza sobala ukuzimisela kukahulumende ukulwisana lenkohlakalo. Umlobi obelodumo olukhulu umnumzana Isaac Mpofu ubekwe eplazini lakhe eWaringham duzane ledolobho lakoBulawayo namuhla. Umpofu waloba ingwalo ezigoqela oluthi wangithembisa lami akusoka lingelasici lamanye amanengi. Ubhubhese leminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyankalolunye. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Abantu babuye ngobuningi kuzovalelisa umpofu bevela kundawana zelizwe ezijeneyo ezigoqela kumahlaba ayithwala eFlabhusi lapha bedabuka khona. Inkonzo yokumphelekezela iqhutshelwe Brethren Christ Church koBulawayo. Izikhulumi zincome emsebenzi kampofu ikakhulu ekulondolozeni ulimi lesiNdebele. Obe umngane wakhe umnumzana Bruce Khumalo uthi umpofu uze wadlula kulomhlaba elwisa ukuthi abantu bangalahli amasiko esiNdebele.
Yena wazwamukela lolimi abantu bakithi besintwini esiNdebele. Asebenzi bezisesaba ulimi lwabo engalwamukeli umpofu wayekade unyandeni wayekade ethanda ulimi lamasiko awesintu.
Umnumzana Clopas Banda uthi umpofu bazamkhumbula kakhulu.
Simkhumbula ngelegacy yakhe eyokungaphumi ukuthi ubuntu bakhe. Umpofu bekungaphumi ukuthi ungubani, njalo bekuofishali ukuthi azitshe ukuthi eningubani, njalo bekukhokhelela ukuthi sizwe simandebeleni sibe isizwe esiqotho esilendlela yayo so eyokuthi sizivuse sizikhokheli.
Induna yokhodlwayo uChief Maduna laye ube khona.
Uvule isikhala esingangokuthi besikhangelele kuye ikakhulu ngezokuphathwa kwamasiko njengalokhu ube ngumqondisi. Nxa lapho sifuna usizo lokuboniswa ukuthi isiko elithile laliphathwa njani, kumele liphathwe njani, kusuke konakala ngaphi. Ngakho-ke leso sikhala sizasala sikhona.
Umpofu ubedumile engumhlabelisi enkonzweni njalo eyinkokheli ye-Brethren Christ Church. Umfundisi wakhe uReverend Ndabezile Nyathi uthi udabukile.
Njengebandla silahlekelwe kakhulu mkhulu okade esiqondisa ekwakheni ibandla. Ube thanda kakhulu iSunday School njalo efisa izifundo zeSunday School zihambe kuhle ngoba kuyizo ezakha umuntu bethi yena lapho kule character building yethu SBICC.
UBishop Ngulube omkhulu waleli bandla laye ubuye evela eHarare ukuzovalelisa umuyi.
Ba yindoda ebizinikele kakhulu emsebenzini webandla njalo indoda enze imisebenzi eminingi ebandleni yaba lesandla kakhulu ikakhulu kusakhiwo sonesi esenziwa nale lapha eBulawayo Central Church.
Iningi labantu lithi umpofu bekumele enziwe iqhawe lesizwe, a-national hero ngemisebenzi yakhe kwezamasiko ekulobeni ingwalo lokusebenzela uhulumende okwesikhathi eside engumsekeli kanobhala jikelele kugatsha lwezemfundo. Lanxa engaphiwanga nguhulumende leyo nhlonipho, umnumzana Angilacala Ndlovu uthi umpofu liqhawe lamaNdebele.
Iqhawe lethu enkonzweni, liqhawe lethu phakathi komphakathi ekukhuleni ekusikweni ezamasiko, liqhawe lethu kugovernment. Thina esikubonayo leko sibona ukuqhawe. Yikho abantu bonke laba abagcwele lapha bazibuyele ukuze mphelekezela ngoba besazi umsebenzi yakhe. Umsebenzi buqhawe, ufanele ube ngowe-political party ethize ukuze ube liqhawe. Kanti ubuqhawe abudingi i-political party, hayi, budingi umsebenzi ebantwini.
Umpofu utshiye abantwana abathathu, amantombazana amabili lendodana yakhe engabonakaliyo ecatshanwa ukuthi iseMelika. Ngiyimele Studio 7 Waringham, Mzingwane District, igama lami ngu-Ezra Thisa Sibanda.
Kusenjalo obe ngumgcini sihlalo webandla lezaphu umnumzana Mark Nzula Mbayiwa obhubhe ngomgqibelo laye ungcwatshwe namuhla. Kubika uBathabile Masuku.
Umbayiwa ungcwatshelwe eLady Stanley koBulawayo ngemva kwenkonzo yokumvalelisa eqhutshelwe eSelbourne Park SDA. Uvaleliswe izihlobo abangani kanye lamalunga ebandla lakhe, wona amchazwe njengomuntu obelothando njalo ezwisisa izikhathi zonke. Nangu umgcini sihlalo wezaphu eMathewelen South, umnumzana Ndodana Moyo.
Ubaba ochithe isikhathi sakhe esiningi impilo yakhe yonke ayiqede esebenzela ukukhulula isizwe. Ubaba uMbayiwa ubekhona mhla kuqalisa imbono yokuthi kakuphunywe. Ungomunye wabadala baba lezibindi, waye ofa even umuzi wakhe wavuma ukuthi imhlangano yokuthi kuvuselelwe izaphu ingene emzini wakhe. Ubaba uMbayiwa udlale iqhaza elikhulu kumaCongress, engomunye walabo abaqoqa iCongress yakuqala ukuthi iphumelele. Ungomunye wamadoda alanda ubaba uDumiso Dabengwa ukuthi sekonakele kakuphunywe. Ngiyakhumbula kuqalisa ukuvuselelwa iparty, wayebambe isikhundla esifana likaSecretary General kodwa wahlehla wabuyela emuva. Kuyiwa kuCongress wavuma futhi ukubuyela emuva, ube ngomunye wama-presidential candidate.
Eliye njalo ilunga lezaphu unkosikazi Doriso Moyo uthi uMbayiwa ubesamukela izikhalazo zabo zonke njalo ebaqondisa nxa bephambanisa.
Ngoba ubaba uMbayiwa ubekwanisa ukusikhuza lapho esingenzi khona kuhle. Ubaba uMbayiwa ubezwisisa wonke isikhalazo ebesizikhalazayo. Khathesi kubuhlungu kithi ngoba sakwazi ukuthi siyatshela abantu ukuthi lapha sekuthi yena ebengumama wephati. Kungubuhlungu silahlekelwe and ibandla lethu libuhlungu nxa belahlekelwe ngubaba uMbayiwa ngoba ithi la kuphathi yethu izaphu igerile la trainer livela kuzaphu laba yizipra wangena ku-army kwa izaphu asengwatshintsha ukuba yizipra. Akazange wasigeza, azange wageza ibandla lakhe ngesepa lanamuhla uze wafa elokhu elandela imithetho yebandla lakhe.
Abanye bakhuthaze ukubambana kuyiwa ukhetho luka 2023 ukuze kutshintshwe uhulumende kube lombuso okhululekileyo okuyinto ebiloyiswa ngumbayiwa. Owake waphatha isikhundla sokuba ngumongameli wezaphu ngemva kokubhubha kukamnumzana Dumiso Dabengwa, umnumzana Isaac Mabuka laye uthe balahlekelwe kakhulu.
Ubaba uMbayiwa sasebenza sonke kuzaphu ngesikhathi seselobaba uDabengwa eku-National Executive. Sasebenza sonke njalo mina sengu-acting president, yena engu-treasurer. Hayi, sasebenza kuhle mpela. Umuntu wayezimisele ekhuthele enhlanganisweni. Ngathi mina sengithe sengistepa down, wayefuna ukuba ngupresident. Kodwa uthe later wajinja wathi hayi, kungcono wathatha isikhundla sokuba ngu-national chairman. Okuyiso ukuthi uza participate kakhulu enhlanganisweni. Unfortunately we have lost him.
UMbayiwa uzelwe mhla ka 4 Mpandula ngomnyaka ka-1956, okutsho ukuthi ubhubhe esele minyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisikhombisa i-66. Wangena empini yenkululeko ngo-1973, kwathi ngo-1975 wabotshelwa ukuphatheka kwezombangazwe. Ngo-1976 wachaphela kwele Zambia labanye besiyafundela impi yenkululeko. Uthiye umkakhe labantwana abane. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kolunye njalo udaba, owake waba yisiphathamandla sebutho umnumzana Sikhulile Simpson Nyathi obhubhe ngesonto usenikezwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Lokhu kuvezwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni webandla lakhe leZANU-PF owePolitbureau namuhla. Umofi owachiya umsebenzi esefike kuzinga likaMajor General walwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra njalo ubedabuka eGwanda. Emhlanganweni ofanayo uMnangagwa uchothoze amabandla aphikisayo wathi aqamba amanga ngokuthi abantu bayathunjwa njalo bayahlukuluzwa nxa sokuyisikhathi sokhetho. Uthe lokhu liqhinga lokuthi bethole uzwelo kulabo ababanikeza imali yokuqhuba inhlelo zabo. Amazwi kaMnangagwa la aza ngesikhathi ibandla le-TCC lisithi ilunga lalo uNkosazana Moblessing Ali usefikise isuku ezilitshumi engabonakali ngemva kokuthunja ngomsekeli weZANU-PF. UMnangagwa ukhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi asebenze gadalala ukuqinisa ingatsha zawo ama-cells ngoba kuyiwo ayinsika yokuthi banqobe kukhetho. Ngalokho uthe abantu baphatheke ngobuningi babo ku-cell day yaleli bandla ngomgqibelo ozayo. Umthethwandaba we-High Court namuhla unqume ukuthi uhulumende wephula umthetho ngokumisa ababalisi abazinkulungwane ezinhlanu 5,000 umsebenzi ngombimbitho ngemva kokwehluleka kwabo ukuya emsebenzini besithi abalamali. Udaba lolu lwakhwezwa enkantolo yinhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Kusenjalo ababalisi bathi bazakhalala umsebenzi kusukela mhlaka 27 kulinyanga kusiyafika mhlaka 1 kuNtulikazi bekhala ngeholo eliphansi. Bathi okwamanje baphakathi kokukhuthaza ezinye izisebenzi zikahulumende ukuthi lazo zikhalale umsebenzi. Kubika uMavis Gama.
Isinqumo lesi siphume emhlanganweni wenhlanganiso ezimela ababalisi ezikumanyano we-Federation of Zimbabwe Educators Union for ZEU oqhutshwe kunsukwana ezedluleyo. Umkhokheli wenye yalezi nhlanganiso iZimbabwe National Educators Union umnumzana Moven Dube uthi ababalisi bathethele linyathelo ngoba impilo isibanzimela ngenxa yeholo eliphansi elingahambelani lokukhwela kwentengo yezinto.
ipova that timeline iphezulu kakhulu kule imali eholwa ngababalisi. Ababalisi khathesi wananzelela bahola imali engafikiyo even ingxenye ipova that timeline, okuyenza ukuthi kube nzima ekusebenzeni, kube nzima ekuphileni, kube nzima ekudleni, kube nzima ekuhambeni, ngoba abasenelisi ukuthi bayenelise ukwenza zonke izinto ofuna ukuthi bazenze.
Abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe labo bathi bazophatheka kulolu hlelo. Isikhulumeli sabo umnumzana Themba Kuye Moyo ulandisa kabanzi.
Ababalisi bayinhlekisa enkulu kathesi, lokungumuntu ungatholi imali asazi ukuthi kuyabe kuyithole njani, akuzwa kusithi ngcono kuleka mbalisi. Ungafika ezitolo umbalisi bamkhangela okugcina esithi thina yikuseva, ngoba besazi ukuthi ubuya le-Echo Cash kumbe ubuya le-Swipe kumbe ubuya le-RTGS. Mfundo bani ezaphuma ebantwini abayeyiswayo? Mfundo bani ezaphuma ebantwini abale-stress? Mfundo bani ezaphuma emuntwini okwazi ukuthi sengihlala phansi ngizanikezwa imali ezangenza ngizibulale?
Ababalisi bathi bafuna uholiswa i-US$540 ababeyihola kusasetshenziswa imali yaseMelika. Abazali bathi uhulumende kumele alungisise izikhalazo zababalisi, ngoba ukukhalala umsebenzi lokhu kuzaphazamisa imfundo yabantwana. Omunye wabazali laba ngunkosikazi Sibongile Sibanda ohlala koBulawayo.
Iyakhuthazwa sivili khona lapho i-government ukubana ikhuphukise iholo lababalisi, njalo iyakhuthazwa futhi i-government ukubana inanzelele phela iholo lamatitsha. Kunje nje otitsha abalazimali zokuhamba ezikolweni.
Sixoxe njalo lengcwethi kwezenotho eyake yasebenza e-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana Masimba Manyanya.
The same difficulties, challenges and problems that
zona lezi inkinga esibhekane lazo khona manje sesilesikhathi eside esibhekane lazo. Ziqhubeka zisuka khona nje kungoba abezombusazwe bengazimiselanga ukuziqeda. Kasilawo amandla thina njengesizwe ukuqeda imisebenzi yenkohlakalo kanye lokuwulondoloza kuhle umnotho welizwe.
Umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima utshele iStudio 7 ukuthi sezizaqala njalo inkulumo phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe phezu kodaba lweholo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, yimi uMavis Gama.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota izolo kanye lokugugudeka kwedola leZimbabwe osokuyinsakavukela kuveza sobala ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile. Ngakho lithi abantu kumele bavote ngobunengi kukhetho luka-2023 bamkhiphe embusweni. Sixoxele kansila we-TCC koBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Esikubonayo bakithi kuwa komnotho ubhidlika kanje kuyathengisela obala ukuthi elizweni akusela bukhokheli. Ubukhokheli bezanu-PF sebehlulekile, sehlulekile uhulumende kaMnangagwa. Yikho sizabona-ke kuyi-free for all nje imali siwa kangaka, sibona le ntengo yamafuthi petroli ikhwela lakho konke nje ivini okudliwayo igrocery intengo sikhwele kakhulu. So lokho kukhombisa obala ukuthi hayi laselakhulumende.
Kwenziweni Pho Ndlovu?
Abantu kasibambane nini. Kulabantu abanyonkoloza uhulumende wezano kaMnangagwa, kulabantu abasola uhulumende kaMnangagwa malanga wonke, kodwa kungela nto abayenzayo. Uhulumende kaMnangagwa soze simkhipha kumnyonkoloza kumbe kumhoza, simkhipha ngokuthi sihambe siyirejista next year sivote ngobuningi. Lanxa kuthiwa uyariga, xa simchiye nge-over 1 million votes njengalokho kwenzakala eZambia, lokuriga kwangikhona kunzima ukuthi akwenze. Abantu kasibambana nini ngobuhlupho lothi sonke, sonke siyahlupheka. Kodwa abantu bangakhangela bathi hhayi amabandla aphikisayo yiwo azasitshintshela izinto. Uhulumende utshintshwa ngabantu bevota bebaningi, njalo berejistile labo bantu.
Umphathi ntambo wezemali ubaba uMthuli Ncube uyala ukuthi kusetshenziswe idola lemelika kuphela uthi lokho yikubulala umnotho kanti lamabhanga eZimbabwe angamane ahle avalwe nje.
Hayi ngalamandla ukutshintsha kodwa sikwaziwe ukuthi yena uMthuli uyakwazi ukuthi ukuthi kusebenza imali yemelika yikho kungatshintsha kwenze ukuthi i-economy eZimbabwe umnotho uguquke ube ngcono. Uthuli akulanto angayenza, iqiniso uyalanzi kodwa kunzima phela ngoba ugade impisa ngehla impisa egadileyo yamuhla.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukhansila webandla le-CCC koBulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Impi yeRussia le-Ukraine asiyo nto eyenziwe nguhulumende kaMnangagwa. Umumo womhlaba yekweza amafutha la. Amafutha thina kasilawo babankomo. EZimbabwe kasiyimbi mafutha. Amafutha siyathenga. Siwathenga ke i-world market yesinikayo amafutha lentengo yawo. Asingeke thiwe lentengo yethu. Ngabe silapha singamazwe anjengaboNamibia. Ngabe siyazilukuzela wethu amafutha. Sizenzile okwethu. Siyezintengo zethu. Manje asilawo thina amafutha. Amafutha siyathenga. So, yomumo wenze izinto zakhwela. Amafutha la akhwela kwakhweza nezinto. Yale zinto kulokho ngoku ngupinda-pinda. Azikhwelanga kuphela eZimbabwe kuphela. Zikhwelela kwamanye amazwe. Njengomakhelwane eSouth Africa lapho izinto zikhwele enye indlela emangalisayo.
Idola leZimbabwe lalo liqhubeka lilahlekelwa luhlonzi. Emkambo kahulumende ngitsho laseemkambo wensitha. Osokwenza abanye bathi sesifikile isikhathi sokuthi lilahlwe kusetshenziswe idola lemelika njengalokho okwenziwa ngo-2009. Lithini ngalokho?
Mina Nkomo engingakutsho ukuthi umumo wedola lethu leZimbabwe ulinyazwa yilabo abantu abayibo abafuna ukulimaza inhlelo zelizwe, inhlelo zikahulumende, inhlelo ukuphambanisa umkhonomi welizwe lethu. Yibo abantu abagangayo abathatha imali lezi, yibo abayenza zonke izinto, yibo abakhweza ama-rates nala besenza ubebhatelisa besenza into zabo zenezo, bevulala idoti amandla emali yethu yokuthenga. Thina vele siyeke sihlukane lo mumo wemali yethu ngoba kula lizwe lingaphila lingala mali yalo. Kodwa imali yethu le ilinyazwa yithi thina abanikazi bayo. Esibhoda siye emkambo ngale sishiya izinto ezingayisizo. Yikho kwenzakalayo kathesi ukuthi imali yethu la ilimala amandla nje ngabantu abagangayo phandle lapha lankomo.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZANU-PF. Good Life Talk Diaspora Forum namuhla sikhangela indima edlalwa isizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe kundaba zokuthuthukisa umnotho ngokuthumela imali ekhaya. Kusigaba sesizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe sixoxa lomnumzana Eliakim Spanda ongomunye wabaqoqa imali yokuthenga imota yokuthwala izigulane esibhedlela seMthabezi Mission Hospital sona esiphansi kwebandla leBrethren in Christ Church eGwanda North. Nangu uSpanda ixoxa loGibbs Dube weStudio 7.
Esikusilele lapha ukuthi sidinga imali yokuthi sithenge ambulance entsha eMthabezi isibhedlela. Thina sinhlanganiso ezibiza ethi ngabangane besibhedlela seMthabezi, Friends of Mthabezi Mission Hospital. Ye ukhona sesiphile imadlana lapha esipha ingqube usiphe i-$4,000 wasethi yona ukuze sisebenzisele imali ibe ngeyethu ukuze sifake kuyona le ambulance kumele ukuthi lathi sikhiphe imali elingana le $4,000.
Kuyini ocela ukuthi abantu bakwenze ukwenzela ukuthi lilungise khonokho elizama ukukwenza?
Esikukhangelele lapha ukuthi wonke umuntu ozizwa efisa ukuthi abe yingxenye yale i-project ba bape izimali ezingasinceda ukubana sanelise i-$4,000 le idona esiphingqwe ngayo yathi kumele sibe lakho ukuthi singanelisa leyo levayo sizagcina le $4,000 ezanceda US dollars ezakunceda ukubana sithenge i-ambulance entsha.
Ye, nxa sisikhangela sijula sibili ngodaba lolu, ungathini ebantwini abafisa ukuthi befake imali? Bangalithola njani? Njalo bakuhambisa njani konke lokho? Akuchasise sibili ngokujulileyo.
Labo abafuna ukunceda ngokuthi bafake izandla kule linki abangathi nxa bengikhulumisile bengithintile sibaphele ilinki. Le linki bayokufaka izandla zabo ku-online izabe isamukelwa i-Brothers in Christ World Missions, yona ezasigcinela lezi zimali njalo ibe lakho ukuthi labo abanikelayo babe lakho ukuphiwa ama-receipt e-tax. Okunye abangakwenza nxa ongenziwa nxa umuntu elo mbuzo lalokho esikhuluma ngakho ukuthi bangangithumela i-tax ku-204-891-7923 uma benombuzo, njalo bangaba lakho ukuthi bangibhalele ku-email bebuza e.sibanda@uwinnipeg.ca.
Ye, akutsho ke ukuthi kuzanceda obani kunoko olikwenzayo? Isibhedlela lesi ngesabantu abanjani, njalo bona abasebenzisayo bavela ngaphi, kumbe singathi imishabezi yonke, kumbe isikolo, kumbe ngabantu abanjani?
Isibhedlela esimshabezi mdakubo waso sasithi ngaphansi kwabo sibe lama-clinic apho se abe sikhombisa, kodwa ngalesi sikhathi njengoba kulobuzima bokuthi kuzuzwe isisebenzi, abanye abaningi abagula kakhulu sebesiya eGwanda. Kodwa noma ukuze bayafika eGwanda okuphose kube 28 to 30 miles usuka khona eMchabes, kuyaswelakala ukuthi bathuthwe ngayo i-ambulance. So isibhedlela esinceda ngaso kule high school eMchabezi, kule theological college eMchabezi, kule farm, kube sokusiba lezakhamizi ezikhona khona lapho ezigqagqileyo ezingaba kubostezi esibona uye emhlanhlandlela ngalo siye esigwagweni kusuke kunabe kuye khona kubo gqwaqe. Saphosa sasesibizwa ngumkhokheli welizwe owayengumgabi wasithi sona siyaba i-regional hospital. So sinceda abantu abaningi kakhulu abakhele kuyona lena indawo. Kwezinye izikhathi kuba labantu abavela ezindaweni ezingaphandle kwesigaba saso, ikakhulu ngesikhathi lapho sasilamadokotela amathathu khona.
Phosa amazwi akho okugcina ba.
Ngigoqela lapha, ngingathanda ukubana ngikhuthaze wonke umuntu ofisa ukubana ancedise ekubeni sizuze i-ambulance lapha ezanceda, njengoba ngitshilo umango ewugoqelayo. Kuqakathekile kakhulu ukubana lezo sigulane zizuze imoto ethembekileyo ukuthi belakho ukubathutha, kumbe basa eMchabezi, kumbe iyabasa eGwanda, kwesinye isikhathi iyasuka ibase kobulawayo. Igwanda njengoba ngitshilo 28 to 30 miles usuka khona ko eMchabezi, ibulawayo kusiya ku-60 miles. So kuqakathekile kakhulu ukubana sibe le ambulance eqinileyo. Yikho ngiyalikhuthaza.
Siyabonga mnumzana Eliakim Spanda, ongomunye wabaqoqa imali yokuthenga imota yokuthwala izigulane esibhedlela seMchabezi Mission Hospital. Kwanele Mthwakazi, sikhangele ebezihamba phambili. Onke waba ngumphathi ntambo wendaba zezisebenzi unkosikazi Petronella Kakonye ufunyanwe inkantolo kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau murimi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.